Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 24 kuNcwabakazi 2024 ngoKeith Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Laba bantu sebe wesi uwedlula labo aba esathatha kibo uzibuze. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abayeke bekwanisa ukusidobha siyimillion.
Bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu eZimbabwe.
Akula malungelo abantu aphanjaniswayo. Lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Kodwa abakuzala uPF bathi akumangalisi okwenzakala elizweni. Izakhamizi eGwanda North zithi zibhekane lendlala esabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu bakhala ngokuncipha kombuso kaZulu kweZimbabwe. Bathi ukuvalelwa kwabanye babo eRemand Prison kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngwentando kayiphikiswa. Umnumzana Basho Raphael Sibanda wayemele iCountry Park edale lePhalamende ekubandla leCitizens Coalition for Change uthi akulunganga ukwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe.
Okwenzakala lapha sontentsha uhulumende kaSmith wayesenza okunjalo ehlukumeza abantu abamnyama. Engingakutsho yikuthi laba bantu sebe wesi uwedlula labo aba esathatha kibo uzibuze. So akula yenye into esingayenza ngaphandle kokuthi silwe ngoba bazabe lokhu besidobha 1111 kodwa abayeke bekwanisa ukusidobha siyimillion. So yikho engingakutsho ukuthi bengaye bedobha abalutshwana bethu. But siyafika isikhathi sokuthi sadisidobheni siyi-1 million sisestreetini.
USibanda uthi ukubotshwa kwabanye bakhe kunciphisa ukuba eZimbabwe libe lombuso kaZulu.
Bavala ngesilungu esikuthi i-civic space, bavala uhulumende kaZulu, bavala yonke into. Wakwakubona ngaphi ngaphandle kweZimbabwe kuphela ukuthi i-ruling party badlela ibusayo liyathatha wonke umuntu ongakhathalekile ukuthi ubebadlela iphikisayo bebahambisa esikolo sabo kuthiwa yese-ideology. Into yonke enganayiyela ngqondo siyibonela kwelakithi. Yikho ye mna ngikhuluma ngokuthi uthi hhayi sesifika isikhathi sokuthi sithi sibophenini siyi-1 million. Nasesithe sama sonke sama sathi sesibhekana lana kula nto abangayenza ngoba lawo bayakwazi kakhulukazi ukuthi kuthatha uzibuse ngo-1980 abantu bazinikela behlula abantu ababele mpopo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ubhala jikelele we-Freedom Alliance. Uncube uthi uMnangagwa usezigcobe ngodaka.
Kuzomninda ke ngepende engcolileyo uMnangagwa avele elayo eyokuthi ngumuntu ofana lomgabe kumbe owedlula umgabe nxa ukukhangela ngoba abantu babelethemba kakhulu kuye abanye bebegijima layo. Kodwa ke uyazitshengisa ukuthi hayi yena umbala wakhe uyiwona lowo oyophulilungelo loluntu ungumuntu okutshela lokhu kodwa enze lokhuyana. Ukwabatsha ke futhi kutsho ukuthi impilo zabo asoze zafa zalunga nxa ukhangela ukuthi okwenzakalayo kuyini. Ngoba ukwephula ilungelo loluntu lokhu kulomthelela ukuthi ubudlelwano lamanye amazwe abusekho kuyalimaza futhi ilizwe kulezi ezomnotho. So ke kukonke nje kubuthene kuyabonisa ukuthi ilizwe lisesekhatshana kakhulu ilizwe lakithi ngokuphucuka.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Musanka owebandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Yebo nje siyakwazi ukubana kule ngxenye yabantu ababotshwayo lapha bebotshwa kulobugilikici ababe zama ukubuqoqa. Injongo yabo yayingeyokuphambanisa i-summit ye-SADC njengelizwe elilomthetho. Umuntu ungabona ukuthi wephule umthetho kufuze ebotshwe. Abantu laba baphambanisa ufuna ukuthi bezame ukwenza amatope abo endaweni engasiyo. Ngesikhathi lapha sithina sithi njengelizwe kumele siyamukele amanye amazwe. Senze into ehlelekile ecacileyo. Abanye babhizi bathatha izimali ezivela
kwamanye amazwe ukubana bephambanise ukuthula. Bengabothwa ke labo bantu, asihambi sibanga umsindo okuthiwe ilakusasa eleZimbabwe limi njani njengoba amalungelo abantu ebhanjaniswa. Hatshi, akula malungelo abantu aphanjaniswayo. Lapha kulondolozwa ukuthula kwelizwe.
Abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abedlula ikhulu lamajumi ayisithupha ababotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC Summit waqhutshwa eHarare ngeviki ephelileyo bavalelwe e-Durban Prison. Babhekane lamacala okwephula iziqondiso zomthetho wesatshwa ngoZulu we-Criminal Law Codification and Reform Act.
Silokhu sikudaba olufanayo, isizalwane sakwele-Czech Republic umnumzana Lukas Slavik obesetheswa icala lokwethula amanga njalo okhululwe izolo ngumantshi usesuswe ngenkani kweleZimbabwe lohlangothi olubona ngokwethelekelelwa kwelizwe ole-Immigration Services. Amapolisa abopha uSlavik esithi wethula umbiko othi akulamanzi lokunye kweleZimbabwe. Weliphika icala leli.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Weze maphandleni, izakhamizi zeDambashoko sezilala emithonjeni ukuze zithole amanzi aseludubo esigabeni seGwanda North. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu ebhekane lendlala esabekayo. Ubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zeDambashoko zithwele amagabha avuzayo ngenxa yendlala lokuzilela kwamanzi. Unkosikazi Ntombi Zabo Sibanda udokolo Nyaka kakazi wakubona selokhu wazalwayo.
Asilakhona iplani esingabalayo. Okwamanzi vele sesithwele nzima. Akula lapho esingaya khona ngoba amadamu kuchile konke uludaka. Akula lalutho esiluzuzayo, akula lutho esiluphiwayo.
Ugogo uPhesi Mlotsha uthi ukuzwelakala kwamanzi lokhu sekuphazamisa impila kahle yakhe.
Njengami ngiyabona ngilenyanga yonke angikwazi ukugeza. Lizwa njani nxa kunjalo? Kanti siyacela igovernment isincede bakithi ngoba sivele sithembeni igovernment. Mina ngokwami angikwanisi kuthwala. Sokulalwa khona le manzini abantu bahamba bayelala ngo-9 kuyathonta. Bahambilele kuseni babuye bengalalutho. Angisakwanisi ukuhamba. Nge-82 years.
Umnumzana Nehemia Siziba uthi iningi labantu emakhaya lihlaselwe indlala ngoba kulabanye abangatholi uncedo lokudla.
Abahola ukudla kutshengisa i-Wheel Division lalaba abasebenza emgwaqweni kodwa laba abakaholi. Okuningi indlala kuphela.
Unkosikazi Nelimoyo uthi sokunzima ukuziphilisa ngezifuyo ngoba lazo zicuba.
Indlala le iyahlukuluza kakhulu abantu, ihlukuluza izinyamazana zethu, especially livestock. Oyiko osokusuyisile ukuthi sibe ngabantu abalizinto zabo zo ezibasizayo. Kulabanye abagulayo abaphila ngamaphilisi baye befuna ukudla okweneleyo. Engunanzelelayo ukuthi nje lo nyaka ingxabanye bazabanjwa ikhwashi ngoba ukudla okweneleyo akutholakali.
Umnumzana Christopher Mkuni uthi sebephatheke kunhlelo zentuthuko esigabeni lapho bathenziswe ukuthi bazaholiswa ukudla ngemva kokusebenza.
Kunzima lapho ezifuyweni nasebantwini, amanzi awasekho and akula misebenzi emakhaya lapho ukuthi singathi siphephela ngaphi. Silungisa le migwaqo sihamba sivala indonga emakhaya lazo ezinye kuthiwa zinhlelo ezasincedisa kokunye kodwa sikalutholi uncedo lwangkhona.
Ukansila kawa-2 eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi sesiside isikhathi abantu bengatholi ukudla okuvela kuhulumende.
Abantu yebo bake bahola ku-social welfare kodwa bagcina ukuhola ngo-April. Sikhuluma kunje kathi singu-Oga. Kunzima sondlala isemakhaya. Ungakuthuthe nje uthole 10 kg banakwazi ukuthi lizayiqamulelana imizi emibili emithathu. Sokudliwa kanye ngela. Izifuyo ngikhuluma ziyacuba kunje. Akula yona isayini yotsha. Inkomo ziyabanjelwa emadamu sokuhlinzwa almost daily.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uZulu ngesikhathi sendlala iWorld Food Program iduZulu eZimbabwe ofika phose izigidi ezilitshumi ubhekane lendlala eyesabekayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDambashoko eGwanda North ngu-Albert Ncube.
Sikesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Amapolisa ensida akwele Melika FBI angene ngenkani emzini womsakazi umnumzana Dimitri Simas eVirginia ukuthiwa udlelana lele Russia ekuphazamiseni ukhetho lukamongameli lweMelika oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uhlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe lukhulumisana leziphathamandla zebutho kweNigeria ngokusetshenziswa kwe-artificial intelligence kwezomvikela. Okwamanje sike sizwe ukuthi usithandekile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lo Councillor Khalazani Ndlovu kaWard 10 wobulawayo eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kule councili. Sicubungula ukusilela kwamanzi lokucitshwa mahlayana kwamandla amagesi lokuthi kuthinta njani abesifazana lamantombazana.
Ukucitshwa kwamagesi okwenzakalayo phakathi kwelizwe nokuswelakala kwamanzi kusuka kube ngama-challenge kakhulu kubomama, especially kubomama amanzi kusahithazishini ukugeza ukugezisa ama-vegetables emfikeni ngoba mina ngizananzelela ukuthi insika kithi lezi-informal retail stores itshiwa phambi kwezindlu zethu. Angithi yiyo indlela eZimbabwe siyireyiza ngayo i-economy kumbe emarket etown. Abanye bereyiza beprefer lapho abathola khona imali. So esikhathini esiningi ngakusele beprefer ukuthi ngakuyangena efrijini for example amatamatisi, but because amagesi ahlala eqinile kwenzakala kakhulu bomama ngoba yibo abatholakala kakhulu kulezo zindawo zokuthengisa emfikeni. Amanzi njengawo ayi-challenge engizwayo aseka athola i-advantage mhlawumbe babhodi batshontsha amamitha lana. Nxa betshontsha amamitha lana umuntu oba most affected affectiyo i-120 hour shedding ekhona koBulawayo ngoba vele kungena amanzi. Umuntu oba affected kakhulu ngemitha liyana etshontshiweyo ngumama. Again indaba yamanzi ihlukuluza kakhulu abantwana abangamantombazana amayethi ngiyakhangela abasakhulayo bagcina befunda imikhuba engekhulu kwabanye abantwana ngathi peer pressure nalapho abarejista khona amanzi ibeluleko enzima ngisayi ukuthi bawawokha maybe i-distance yokuyalanda lawo manzi upon going there baya be-abused or maybe behamba bekhonjiswa mhlawumbe lesikhathi singakafiki umntwana afundele khonapho ukuthi kumele umuntu uyakhonjiswa mbe uyakhomba baba-exposed because esikhathini esiningi ilizwe linzima phila i-economy. Umama sitshona sithanda sidinga ukuthi ntambama kudliweni then umntwana oyinkazana because of our patriarchy system umntwana oyinkazana sekumele akhangele imsebenzi yasendlini athithi mayedinga amanzi abuye ekline athi ugcina esiba kumandela then imikhuba le ibe lula ukuthi ayithathe ayifundakwane isiphenduka-ke isilumatha iphambanisa the society. Also umntwana ugcina ekhathala ezifundeni zakhe agcine esesiba phansi unambe lokuphila esikhathini esinengenziwa ngabantwana abangamankazana esibagquma ukuthi bebe ngomama omama imbokodo zafaka ngalolu dubo lethi lalo lamanzi udubo lamagesi lethinga inkuni especially lapha kuwatheni kule ndawo ngapha e-Richmond ezporweni na and khonapho balula futhi ukuthi badlwengule kuba babobaba kumbe ngithi ngabafana baye bezihambela besenza kwatheza nxa beshaya nabantwana abangamantombazana beqabula inkuni kuba lula ukuthi omama bahlukumeze bahlukumezeka physically psychologically emotional and mentally kwazi umuntu uzabuya nje asalwe lawo ngapho ayithi khandela nethi ngigcina lisuka phansi lichitha lokuthi ngigcina ngichitha nabantwana bezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez
10 entufane ngobulawayo asidibane njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga othi nginike leli thuba uNtukameli Nkomo ukuthi asethulele uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Liviki sisecholocho esigabeni sethuthukani kuward 3 lapho okulezinye izakhamizi ezikhala ngokuthi seziphelelwe izifuyo ngenxa yenyamazana zasendle ezifana lezilwane. Izakhamizi lezi zisola omunye umlungu olendawo elondoloza obhejane zisithi nguye isisusa salolu dubo okuyinto ayilandulayo. Sixoxa lesakhamuzi esingathandanga ukubethwa ngegama. Kwenzakalani mnumzana?
Inyamazana ziyasihlupha kakhulu, kodwa ke kudala siphila kuleyo ndawo. Ngingaka mina sikhule kukhona kodwa kungahlukumezi njengoba kumanje. Manje kunohlelo olukhona lokufaka ucingo kufuya kobhejane. Manje sibona ngathi sokulomthelela lo ukuthi kuvulele inyamazana zise bantwini khona sizovuma masinyane into yenzwayo. So ziyasihlupha kakhulu inyamazana ezikhona zindlovu, amabhobesi nezingwe nempisi.
Monakalo bani kahle kahle odalwa zinyamazana lezi?
Umonakalo khona ulezi amabhobesi nempisi. Noma ngeke ngikwazi ukubala mpela, kodwa hayi idonki zethu nemfuyo zethu ziyaphela zidliwe emini ungazureporte, there's no compensation. Abantu abaqhatshiweyo abagade ucingo lolu osabalo iphisi labayinikezwa esebelufake khona sinokwethuka ngoba emavikini amathathu adlulileyo badubule izinto ezingu-6 ngaphandle kwefence egangeni just because izinja lezi zaziphusha indlovu ukuthi zibuyele phakathi egemu. Bona badibana nezinja babulala, but ezifuweni zethu hayi izifuyo ziyadliwa mpela. Idonki khona ziyaphela, isifuyo sakho salala phandle uyathandaza ebusuku ukuthi siyavuka sikhona la. When it comes to ama-elephant zimosha zimasilimile sala singalalutho sibulala indlala.
Abantu elithi yibo abavumelana lomsolwa bamupha umhlabathi ngobani?
Abantu singasho ukuthi bayenza ama-agreement kwanzima ukuthi sibathole. Ilaswa uhlelo lwakhona lusisinda ngoba onguye ofuna ilokhuzeni iganga leli ubizwa kuthiwa ngubutcher. Uyaziwa vele sikhule sinaye kodwa asebenza e-park iwange national park. Manje usezenzele kwakhe, seqala ukufuna ukuplanta ezakhe inyamazana, but manje yena ufuna umganga oza ngapha ebantwini. So lo muntu uhamba ngama-village ekhulume labantu abaphetheyo ufana labo ozebhuko council omlisa, engakhuluma lalawo abantu evumelane nabo kuye sekuraide. Ababhekene lenyamazana bona iphaki asikwazi ukubathola and futhi vele asinankinga nabo lawo, kodwa inkinga ekhona ukuthi abamenteni ucingo yiko kudala ukuthi inyamazana beziphumele zize kithi. Sizama ukulwisana lale nto efana lale ngoba sibhekelele ukuthi ukuhamba kwesikhathi sizocotshwa endaweni leyo. Okwesibili, sizotshela ukuthi kwezindawo lapho asebefake khona kuthiwa abantu babangumsindo wamaradio, and then izinja azifuneki. Wena umuntu awufuneki ukuthi uyoloku uba umsindo eceni kwefensi. So uyabona into esifana nalezo, yizo ezisihlukumezayo.
Abanye sizwe bekhuluma ngokuya enkantolo, selihambile yini?
Enkantolo asikafiki kahle kahle indlela yethu ibheke khona lapho. Started for our rural headmans. Sibabhalele bonke kuward 3. Sibacela ngomhlangano ukuthi besilinde. Basiziba abasiphendulanga. Thina sizwe ukuthi hayi they're going to the next step with the doing like this. Then sabhala futhi elandelayo. Sibacela futhi ngezinye indlela futhi basiziba abasiphendulanga. So we move on to Cholocho. Sibhalela ubani? Ku campfire management. Campfire management mangaphazamisa ku council kwa ngale Cholocho, but ng CEO. So namanje we haven't get back the response ukuthi bathini, ngoba lapho bese siphezu kwama village headmans ukuthi ngoba sebabona basiziba sathi siyaphezulu ke eCholocho. Sabhala le ncwadi ipetition. Ipetition sesibhalile amagama ethu sabasendela eCholocho. It's going to a month now, asikatholi impendulo. So yinto esilindileyo ukuthi siye khona enkantolo.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mnumzana, siyabonga.
Yeah, hayi, nathi siyabonga, siyabonga usizo le.
I-Studio 7 ixhumane njalo lomlungu osolwa izakhamizi lezi, umnumzana Mark Butcher. Uthi akusilo qiniso ukuba inhlelo zakhe yizo eziletha inyamazana kulumango. Wathi njalo akwenzayo yikulondoloza imvelo lezinye inyamazana zasendle, kanti njalo uyazenqabela ukufika ebantwini. Ubhutsha uthi inhlelo zakhe ziphathisa isigaba secholosho kakhulu ngoba uqhathe abantu abangamachumi ayisithupha. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olwezimpacts, umnumzana Dinashe Farao, uthe basaphenya. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Yimi uNtungamile Nkomo.
Yes, siyabakhulu ke uNtungamile Nkomo ungadinwa lokusasa. Sike sizwe ke imbono kahulumende weMelika.
Ele Melika selifakele izitheso amankampani ayisithupha lomuntu oyedwa, njalo lamisa izikepe ezintathu eziphathisa ibutho le-Houthis ngokungekho emthethweni ezisebenza losekela ibutho lase-Iran ele Islamic Revolutionary Guard Corps ngemali uSaidi al-Jamal. Ele Melika lijezise njalo inkampani eyodwa, njalo lamisa izikepe ezine ezisetshenziswa isiphathamandla seHezbollah uMuhammad Qasim al-Bazal kanye lokuthwala igasi yale-Iran ebiza izigidi lezigidi zamadola. Kusukisela ngesikhathi ibutho le-Houthis liqala ukuhlasela izikepe eziselwandle lwe-Red Sea ngomnyaka owedluleyo, ele Melika selijezise amankampani izikepe labantu abambalwa abasebenza lo al-Jamal. U-al-Jamal usebenzisa amankampani ezikepe izikepe labanye ukuthengisa impahla evela e-Iran egoqela amafutha lokunye ngenhloso yokubuthanisa imali yokuphathisa ibutho le-Houthis lelase-Iran ele-Islamic Revolutionary Guard Corps. Imali evela kulezinhlelo isetshenziswa ukuphathisa ibutho leli kuhlasela uZulu osekubangele ukungahlaliseki. Osaphethe isihlalo somsekeli womphathintambo ogatsha lokulwisana lokuhlasela okudlulisa amalawulo e-terrorism umnumzana Bradley Smith uthi baqhubekela phambili bezimnikele ekumiseni ukutholakala kwemali yokuqhuba imisebenzi le. Uthi bonke abasekela ngemali amabutho la kumele bajeziswe. Ngenxa yezijeziso lezi, impahla lamankampani abantu laba kumele kumiswe ukusebenza, njalo kumangalelwe kuhlangothi lwezemali olwe-Office of Foreign Assets Control kumbe OFAC. Phezu kwalokho, laba bantu kanye lamankampani abo abasoze benelise ukuthumela imali lokunye. Sizaqhubekela phambili sisebenzisa konke esingakusebenzisa ukumisa ukuthola imali kwebutho le-Houthis ukuze simise ukuhlasela kwalo, kutsho umsekelo wesikhulumeli sogatsha lobudlelwane lamanye amazwe uVedant Patel.
Le yimibono kahulumende weMelika. Sizizwe kwamanje abalaleli bethu besithulela abasidumezela khona kuWhatsApp.
Studio 7, ugatsheni lokhuluma ngosiyami ngalanga seGoli. Ngike ngidlulise lo mbono ngosiyami beliqembu elibusayo eselibambe selicapture iChase Zimbabwe, ukuthi ngoba nje nithanda i-cleanness lithi abantu abakhepha ama-toilet emakhaya wazikwazi ukuba zikhulule khona ama-toilet ngoba ayagcwala. Bekungani ngosiyami ugovernment abe nemoto ngoba ama-toilet uma segcwele kumele ukuthi kwenziwe njani? Kumele ukuthi kube futhi ukhejenye i-toilet futhi shouthi nje umuzi wonke uzabala ama-toilet awu-5 umuzi odwa ngoba ama-toilet amaningi avaliwe. Ugovernment akayeke ukutshontsha imali ebantwini esehlela kwenzela abantu into elula nje, into nje yaziyo ukuthi abantu baphuma phathe namalevu bezokwazi ukuthi nje umuzi nomuzi ukhokhe nje ngonyaka endawani kabani, endawani okhokho bethu. Kumele ukuthi sikhokhe imizi yethu, thathe le mali athi nge-development ahambe uyidlale. Siyacela please.
Studio 7, Studio 7 linjani basakazi bethu?
Hayi siyabonga ukuthi sihlala lesikhiphela indaba zinjengoba zinjalo kalichilo lutho. Kodwa thina lathi abalaleli silokukhutha into eziningi. Siyabe sikhuluma ngezanu didlelana labo Russia, izanu didlelana labo Russia, izanu ayikazi yadlelana leRussia. Izanu idlelana leAmerica, leBritain, leIsrael. Ngale nxa umbona umnangagwa ukuthi useRussia uyabe vele Britain leAmerica. Ethunyiwe ukuthi azisondeze kuPutin. UPutin angayekela ukunanzelela. Bazamtshaya, iAmerika izamtshaya. Kusetshenziswa bona labo umnangagwa ukuthi besondele duze kwakhe. Bakwenza kuKadhafi esithi sihlanganiseni i-Afrika ibe yi-United States of Africa. Lo wabhubhayo lo umgabe waso.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo kuhlelo abaculi bethu kuliviki. Sihamba lomculi wamapiano osacathulayo uYolanda Chiwenga, yena ozibiza ngegama lokuthi Yoli emculweni. UYoli udabuka kozimnyama kodwa ucula ekweleBotswana. Lapho kuphethe isingi yakhe yakuqala ngqo elesihloko esithi Amalevele. Nangexoxa lontukameli Gomo weStudio 7.
Malumisa se ifamba na DJ PS na Yoli. Let's go Yoli. Yoli
DJ PS
nipuma uthe ngale mpilo nipuma uthe nipuma uthe ngale mpilo
izwa eblamdra kozimnyama komqegula esigabeni sesikhulu. Le yingoma yami yokuqala kodwa ngisathembisa kakhulu ukuthi ngisazoqhubeka kwezomculo. Anginakuma ngale ingoma eyodwa.
Yipuma uthe ngale mpilo yipuma
ukuxhumana nawe bakuthola njani?
Okwamanje ngiseBotswana ngokuziphilisa kodwa ke ngiyatholakala engcingweni zokuxhumana ku +26771284905. Inombolo yami ongangithola kiyo noma kuWhatsApp ikhona yengiyisebenzisayo.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ngiyabonga ukungilalela abalandeli, ngicela liqhubeke lingeseka ukuze ngikwazi ukuthi ngikhuphuke kwezomculo.
Ake walamhlasima lapha kuhlelo lethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo okeps tube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.